usethinta into amdanise ngingavumanga kuzalela mfana uyangijoye usethinta into amdanise ngingavumanga kuzalela mfana usengijwayela usethinta into amdanise ngingavumanga umnyama umnyama ungakazi sibabamba ngomnyama usempilo zakhona umnyama umnyama ungakazi sibabamba ngomnyama usembondoza ngoma umnyama umnyama ungakazi sibabamba ngomnyama usembondoza ngoma kuzanila mfana uyangijwaye usethinta intombi yami sengingavumanga Usethinta intombi yami sengingavumanga.